limqothele ukhulunywe ngopresident uKhama ikakhulu inxa sikhangela izizathu azinikileyo ukuthi hayibo upresident uMgabe sobethe ukuthi ngabe uyacabangela ukuthi naye mhlawumbe ngaphumula anika abanye umbuso ukuthi bale lokho besebenza beqhubela ilizwe phambili. Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe njengeBotswana kuregion yaseZadak ephumela egcekeni esithi hayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kweZimbabwe.
UMgabe yena lo hulumende wakhe ubona beluphatha njani lolu daba, bewamukela njani amazwi kaKhama?
Hayi phela okukapresident Mgabe lohulumende wakhe siyazi ukuthi phela okwenza ukuthi upresident Mgabe athi lokhu esembuthweni nayo sikuthi bacabanga ukuthi umsebenzi usakwazi ukuwenza kumbe njalo uzancedise ukuqhubelela ilizwe phambili kwezentuthuko nempilakahle yabantu. Siyakwazi ukuthi kwenziwayo ukuthi upresident sisaba amacala amaningi angaba lawo phela nxa engaphuma esikhundleni ahlanganela into ezifana legugurawundi abomrambathina labantu akade bebulawa ngezikhathi zokhetho. Ngibona ngani izene izinto ezenza ukuthi upresident Mgabe esabe ukuchiya umbuso. Ngakho-ke ngendlela yalokho akusela ndaba ukuthi loba ngubani oza kuthini. Upresident siwavele wazinikele ukuthini uzala esembusweni kuze kube naphakade.
Ubona bekhona yini abanye abakhokheli e-Afrika abalakho ukuphumela egcekeni njengoKhama kumbe uyindlubu nje welephokweni? Nenukama
indlovu leyo lephokweni balithola bangatholakala abafana kumbe mhlawumbe lo president waseTanzania mhlawumbe singathi kwelinye ilanga angaphumela la egcekeni, kodwa ambalwa abaleka amazwe labo president abangaphumela egcekeni ngalolu daba ngoba baningi bakhona nabo bengani sebehlala isikhathi eside kumbe balezifiso zokwala besembusweni.